Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2019 igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lethula izibopho zalo ngemva komhlangano weCongress. Silengxoxo losandakhethwa kuba ngumsekeli kaMongameli uMnumzana Welshman Ncube.
Iphepha yethu ithi ukukhulunyiswa nalo akumelanga lo omunye laye omdlali webhora aphinde athi kuref kumele kutholakale wangaphandle.
Kodwa unkosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT uthi basacubungula ukuthi isinqumo somthethwandaba esokuthi uChamisa kakhethwanga ngokusemthethweni sifezwe njani.
Siyathi esibhizisakugrawundi sikhuluma labantu, abantu sebezwisisa, abantu sebebona lapha kwaphambaniseka khona ukuthi hlaza kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise. Yikho kathi sabantu besithi lokho sokwenzakele osokubiswe yikhothi kuzancedi ukuthi asilungisisenini izinto.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi zidabuke inhliziyo ngemfa kaMnumzana Dumiso Dabengwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi lizimisele ukukhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU PF ngodaba lokulungisisa ukuhlupheka kwabantu okubangelwa ikubhidlika komnotho welizwe. Kodwa leli bandla lithi ukuze inkulumo lezi ziphumelele kumele zikhokhelwe lilunga elizimeleyo, hathi uMongameli Mnangagwa. Lesi ngesinye sezinqumo eziphume emhlanganweni weCongress lapho abasekeli beMDC abakhethe khona uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi aqhubeke ebakhokhela labasekeli bakhe abathathu abakhethiweyo abathi uMnumzana Welshman Ncube, uMnumzana Tendai Biti loNkosazana Lynette Karenyi Kore. Inkulumo ezikhona okwamanje ziphakathi kwaMnumzana Mnangagwa lamabandla aphikisayo amancane kuphela. Kodwa iMDC kaChamisa ithi kudingakala inkulumo eziqotho eziphakathi kwayo loMnangagwa. Ithi inkulumo ezikhona lezi ngamadlwane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabasekeli bakaChamisa abakhethwe emhlanganweni weGweru, uMnumzana Welshman Ncube, wachasisa okunengi ngalolu daba.
Kumele sikhulume lalabo abathi bawina, hlanganisa amakhanda sibonisane ukuthi indaba le-legitimacy singayilungisa njani. Siphinde sithi sikhangele ngenhlupho zabantu ukuthi okwakathesi selama-local authority omeya abangu-28 out of 32 ezweni ukuthi singasebenza njani through i-local government institutions elapho iparty elamandla khona ukuthi silungise inhlalakahle kaZulu using ama-local authority. Sisuke lapho sithi njengeparty singasebenza njani loZulu ukukhangela ezomnotho elizwe sincedisana labantu kuma-communities abo. Sanquma njalo ukuthi MDC yazalwa izisebenzi, kumele siqinise ubudlelwane lokusebenzelana lezisebenzi zeZimbabwe through i-labor ukwenzela ukuthi singaphumi kumama. Ngezinye ke lezi zinqumo zinenganyana sibili esizenzileyo kuCongress.
Uthi wena elizadinga ukukhulumisana lebandla leZANU PF libona ukuthi umumo okhona elizweni ungalungisiswa njani? Ubaba umnanga kwa yebo selike lazama ukukhulumisana laye kodwa ube khanya angani akakuthakazeleli lokho libona ngani uza jintsha yini
nxa kungantshintshanga amandla ukuthi bakuswa njani asebantwini ebantwini lapha yikho kulamandla nxa abantu bengasiseki abantu behlupheka balemvumo ke ukuthi baphume ezindlini baphume ema-factory ema-ofisini bayezidi ukuthi hhayi njengohulumende silaleleni ngoba lithi lisembusweni ukulungisa inhlalakahle
yini yini elizamlanda yini ubaba umnankagwa kumbe lizadinga umlamlankunzi
i-postin pepper yethu ithi ukukhulunyiswana lokhu akumelanga lowo omunye laye ongumdlali webhora aphinde athi umref kumele kutholakale owangaphandle onguyo ozancedisa yikho-ke esibone ngazani kumele kwenzakale
alo-ke ngumnumzana Welshman Ncube ongomunye wabakhethiweyo ukuba umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 Lokhu sikudabalunye ngesikhathi ibandla le-MDC ligqibe umhlangano walo we-Congress izolo umholi webandla le-MDC T unkosazana Thokozani Khuphe ugcizelele ukuthi ulungiselela umhlangano we-Extraordinary Congress kulandela isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kakhethwanga ngemfanelo ukuthi akhokhele leli bandla kulandela ukubhubha kwaye ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Richard Tsvangirai. Bekukhwezwe njalo olunye udaba lokumisa umhlangano we-Congress kodwa umthethwandaba unqume ukuba udaba lolu alusoze luthethwe okwesiphangiphangi okubangele ukuthi i-MDC yenelisa ukuqhubeka ngomhlangano wayo we-Congress eGweru. Kodwa unkosazana Khuphe wethule umbiko ngempela vike sithi abasekeli bakhe bengethuswa yi-Congress ye-MDC ngoba ngamadlwane nje kuphela. Umakhuphe uthi okwamanje kufanele kubuyelwe emuva kube nguye osabambe isikhundla somkhokheli we-MDCT ingakehlukani egoqela uChamisa abesebememezela umhlangano we-Extraordinary Congress kuthi ababekhona kuwo ngomnyaka ka-2014 ama-delegates kube yiwo akhetha umkhokheli omutsha njengesinqumo somthethwandaba. Ukhuphe uqala ngokuchasisa ukuthi akusiqiniso ukuthi bandla lakhe alilasekelo olukhulu nxa liqathaniswa lele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa njengalokho okwaphuma kukhetho ngoba kwakulezi zathu eziningi. Asizweni-ke ingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Into okumele ukuthi uyinanzelele ukuthi ukhetho lungabuya luyadlula. Ukhetho olunye lolunye lulama-situations akhe. Abantu babe bekhangelela ukuthi ngxenye ngayehamba lapha kuzaba lobu ngqondo. And into okufanele inanzelele ukuthi labana kwakungamabandla angu-7 angu-8 siya sasiyiphathe eyi-1. So lokhu akumelanga ukuthi abantu bekhangelele phansi. Sazama lathi lapho esazama khona phezu kokuthi sasitshaywa sifuna ukutshiselwa ezindlini sasingalayona idoli lesikhalayona isenti bathatha yonke imali bathatha yonke into. So uyabe usithi kuyahamba njani khona lapho. Kathi esibhizi phansi ku-ground sikhuluma labantu abantu sebezwisisa abantu sebebona lapha kwaphambaniseka khona ukuthi lapha kwaphambaniseka kumele ukuthi kulungisise yikho kathi sabantu besithi yilokho osokwenzakele osokubiswe yikhoti kuzancedi ukuthi asilungisisenini izinto ukwenzela ukuthi uma sesihamba phambili izinto ziyenze ngendlela eqondileyo hatshi ukuthi abantu besebenza udlakeni.
Kuyahlala lokho kungamabandla amabili yini ngoba siyabona ukuthi ayisibo bonke abazaphenduka bethi sesisiya kumakhuphi.
Ibandla kayiso makhuphi i-MDCT mina ngakhethwa ukuthi ngibe khona lapho. So kathi esizalungisa ukuthi kube le-Extraordinary Congress abantu behambe bezikhethela upresident abamfunayo. Yikho ngisithi mina ama-structures wonke aka-2014 yile themba lokuthi kathi sibalalele. Bonke bazabuya bezokuthi sigwagqabe ezigedela abakhokheli kungala udlakela kungala kutshaywa kwabantu kungala kuthethiswa kwabantu kusemumeni omuhle okunye okumangalisayo ngokuthi nesikufuna yilu ikuthula esikufuna ukuthi izinto zenze ngendlela eqondileyo
kuthi ukuthi impahla lezi ezebandla eziseHarare lakobulawayo laso zonke nje ziyabe sezingezenu kuyamela liziphiwe ikho ekuza kwenzakala lokho
impahla vele zihle zingeze NDCT so lokho sokukhuluma eyikhothi kuyathi ukuthi impahla vele ukuthi ingeze NDCT so ama office yonke into ngoku NDCT yikho kumele sibe sesikusebenzisa kathesi siyenza unalo umsebenzi ngokuthi yikho kusemthethweni yikho kukhona
impahla nge-MDC kumbe nge-MDCT
impahla zihle zingeze MDCT kaso ezelinye ibandla ngeze MDCT kama ofisi unalawana yonke into ekhona nge-MDCT ayizanga yavela yaba ngelinye ibandla vele kuyabuyela lapho kwakukhona nge-MDCT yiyo esizayo amahofisi onalana i-Morgan Tsvangirai House yiyo siyabe siyisebenzisa yena liya wonke akwamanye ama-provinces yiyo siyabe sesiwasebenzisa engicela ukuthi ngikutshele abalaleli labantu abasilandelayo yikuthi ngicela ukuthi akube lokuthula senzenini izinto lapho kulokuthula khona silandele i-constitution yethu siyenze izinto ezisemthethweni sivume si-acknowledge i-court judgment lephumileyo silandele siyenze khona lokhu abasitele ukuthi kumele sikwenze sihambe ku-extraordinary congress siyekhethana abantu bekhethe umkhokheli abamfunayo futhi ngicela ukuthi kube lokuthula
Alo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla leMDCT ube khuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo Umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obhubhengo lwesine waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero uzabekwa ekhaya lakhe ngomgqibelo. NgoLwesihlanu kukhangelelwe ukwenziwa isikhumbuzo enkundleni yeWhite City Stadium. Kunjalo nje ukubhubha kukaDabengwa ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kuchiye inengi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zidabukile inhliziyo zisithi zilahlekelwe liqhawe elikade liqotho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Inengi labakhulumeli eStudio 7 phezu kwempilo kamuyi uDr. Dumiso Dabengwa bavumelene ukuthi kade eyindoda emqotho wayezinikele ukulwela iZimbabwe ekhululekileyo engela bandlululo. Umnumzana Sifa Sichuma, umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwamasiko esintu eyesibanye Cultural Society, uthi njengabantu besintwini bengaphandle kwelizwe badabukile kakhulu ngokutshona kukaDabengwa.
Ayi, lathi njengabantwana bakobulawayo beZimbabwe, sizwa silahlekelwe ubaba ngumuntu I think obehlonipha hlonishwa kakhulu hatshi kuphela esigabeni semathepheleleni but elizweni lonke ngobubanzi babo so njengenhlanganiso yeSpanye sithi our condolences sincere condolences to imuli yakobaba uDabengwa lo mama uMakhumalo
umnumzana Sten Ncube wayililunga lezaphu ngemva kwakazibuse uthi uDabengwa wayetshengisa ukuba inkokheli engathandabuzwa ngesikhathi sempi langemuva kwayo.
Ubaba uDabengwa wayetshengisela ukuba umkhokheli ohlonitshwa ngesikhathi sempi langemva kukazibusi. Noma wahle kunyezwa ngaphansi kombuso kaMgabe, kazange akhohle ukuthi yena umelene kwaze kwafika isikhathi sokuthi adlule emhlabeni.
Omunye osakhulayo osebenza eHabron uNkululeko Ndlovu uthi sekuyisikhathi sokuthi kuphume abanye abazafana loDabengwa ikakhulu ekukhulumeleni abantu abakuluhlu lwemaNdebeleni.
Ube indoda emadodeni sifunde okuningi okuqakathekileyo khathesi ukuthi kuphume abanye phakathi kwethu abafana lobaba uDabengwa beqhubeke ngalokhu akade ekumela.
UDabengwa ubhubhele kwele Kenya ngolwesine lweviki edluleyo esendleleni evela kwelatshwa kwele India. Uhulumende umnike inhlonipho yeqhawe lesizwe lokuba i-National Hero kodwa kasoke angcwatshwe emathuneni e-National Heroes Acre eHarare ezabekwa emzini wakhe lapho adabuka khona emaphandleni entaba zinduna. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
MC.
Okwamanje ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lithi ukungasebenzisi ulwazi oluqotho yikho okubangele ukuthi otshekesha balumathise idalamede elidubuke labulala abantu abayisithoba munwembili emgodini wegolide emazowe ngesonto. Iphephandaba lobulembu be-internet leNewZimbabwe.com lithi inani labantwana bamakoliji abenza uma sihlalisane duze lamakoliji la bayabe belokhu liqansa. Okwamanje ke ke silalele amazwi abalaleli bethu abathumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Nenjani balaleli abahlela phana? Hayi, mina nje into elokhu nje ngisakhala ngayo ngokudlula kweqhawe lethu. Umnumzane ubaba udawubekwa laphana, kodwa ke sithi umoya wakhe mawudale ngokuxolo nangokuthula. Kunye nomndeni sikhala kunye nabo, inkosi yephayo, inkosi yethathayo. Laphana nje ngixalisana ngencwadi laphana kuJobe 14:1, laphana umuntu ozelwe ngesifazane imihla ke emfishane. Ngibuye futhi laphana ku-11:17 laphana nje ezikaJobe nje. Ngibuhlungu nje ngihloniphana umoya okhuluma into.
Sicela ukuthi singafaka izindaba zethu lizidlale emoyeni, lidobhe lo lalo, lingadobhi abantu abajayelekileyo. Uma lidobhi, dobhanini nabanye libone nani imbono yethu esiyabe silayo. Injalo sicela ukuwakwazi ukuthi abasekeli bakajamisa abayibaba abaphumileyo laba abakhethiwe ngobani, ngoba sangasazwa amabizo abo. Sabe simukwazi ukuthi kukhethwe uzibani nozibani, libaqambe ukuthi hayi kube uzibani ube waba yilokhu, uzibani ube waba yilokhu, kwenzela ukuthi zinathi sibe kwazi.
Salibonani ba, salibonani ba phathi bohlelo bo Studio 7. Igama lami ngusibusiso, ngizalwa eLibhani endaweni yaseSihlwane. Ungathi endamleni ngoba ngiphakathi naphakathi kwendawo. Okusenhlizweni yami mina engithanda ukukuphawula nje namhlanje ikuhamba kukababa uDumiso Dabeni. Sibuhlungu enhlizweni zethu ngoba okunengi okungumlando wakhe kuyazisho khona, nowakwenzayo ekwenzela abantu ethi mhlawumbe ukhulula isizwe sakubo, wasebenza kanzima wehlula ukuthi afe ngaleso sikhathi, kodwa wayekuhlelile ukuthi engadele impilo yakhe asebenzele thina kumanje kulomhlaba esihleli kiyo, noma singahlelanga kahle, kodwa ke khona ngiyakubonga kakhulu into owayenzayo ubaba uDumiso Dabeni. Umoya wakhe ngathi ungalala ngoxolo. Siyakuthanda baba Dabengwa. Ezinye izinto ngangizifunde through internet ngemsebenzi yakho, ngivule lapho okade ukhuluma khona ngemsebenzi yakho. Siyayibonga kakhulu, ize lalo basihleli phezu kombuso wethu ngekho mnandi, kodwa akusiyikho lokho wawukhangelela ukuthi kungenzeka, ngoba wakukhulula izwe kubacindezeli babelungu. Usithi thina siyisizwe esimnyama sihlale kahle, kodwa ke loba kungabanga njalo iyakho indima wayidlala baba uDabeni. Ngiyabonga.
Liyavuma balaleli. Hayi, lathi siyavuma balaleli abahle. Umbono wami ukuthi ngabe ihulumende iyacebiswa ifake idola lerand lebhula ikhiphe le imali ngoba le imali iyasibulala abantu abasebenzayo bonke ngoba inga iyawa izinto zikhwele abasebenzayo imali engakhweli so mbona kuyabe kungcono ngabe kuyazwisiseka ekhulume la mazwe ale mali esebenzisweni imali yangikhona ngoba imali izinto sezikhwele kakhulu imali ayikhweli kuyafana nalo futhi le nsimu yakho encane uhlanyela umumbu ngamabele ugcina uqhelisa insimu kodwa isikali soyinhlanyelo lokusebenzisa i-10 kg uyabona ukuthi akusafithani lapho yikho kusibulalayo thina esisebenzayo shiwo abaningi bazadlala phansi ngoba imali ayisakwani lutho ayikwani shiwo ayikwani 10 kg 14 so nganxa uthenga i-50 70
lawo ke babengamazwi abalaleli bethu abathumele bona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi zona +1 202 465 0318. Umbukiso oyenziwa kanye ngomnyaka owenziwa othiwa wona yi-Zim Expo owenzelwe lo nyaka edolobheni le-Chicago khonapha kwele-Melika ugqitshwe ngesonto. U-Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxe labanye akade besembukisweni lo. Ake nisizwe ukuthi bamtsheleni ngokwenzakala embukisweni we-Zim Expo ojonge ukuhlanganisa osomabhizimusi njalo lokubumba ubungane phakathi kwezalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele-Melika.
Kuyajabulisa ukubona abantu bakithi ekhaya abavela eZimbabwe behlangene kangaka bedlala inguquko enje. Ngibone ngani istandard sibili si very high for ama-team e-social angasolana competitive. Ngibone ngani nxabe ngaqhuba bakhule babe yi-team engaba yi-team yebhola sibili ezizwayo. Ngiyabonga.
Wena ngosomabhizinisi so uthi ufika lapha ubone njani kodwa umbukiso lo?
Yazi ngijabulile kakhulu bengakhangelanga ukuthi zahlangana le nto enje. Ngithe ngifika lapha mina bengivakatshile ngingalandanga exactly iZimbabwe Business Expo. But intensizwa ngayo ngajabula kakhulu ukuthi ngifike ngesikhathi esiright. Ngihlangane labantu abaningi kakhulu. Ngabona ukuthi abantu abalapha ngabana abantu abalemqondo abafuna ukuthi ngabe iZimbabwe yathuthuka. Balama-ideas amaningi, kulama-business amaningi engiwabonileyo. Ngithabile ukuthi ngizuzile ama contacts ukuthi engxenye lami inqambuye lekhaya nza ke ngikhulume laba 102 bangcedise kuyami business ye pharmaceutical wholesaling and mbona baningi kakhulu abantu bakhona abalama various and different business models abalawo enxa singawathatha sibancedi sibangenise ekhaya mbona ngani ungasinceda kakhulu.
Yes, so nxa ukhangela kodwa ukuhlangana kwabo abantu sibili bezihlanganela nje ukhanya sibili into ethakazelelwa ngabantu abaningi. So wena ubona ngani kodwa kuyanceda yini khona ukuthi bakwenze hlala kunjani?
Ngibona ngani kuyabanceda kakhulu ukuthi abantu abangapha abangekho ekhaya bahlangane bakhumbuzane ngalapho bavela khona babone ukuthi bengancedisa njani ukuthi ukuthi kabakhohlwanga lanxa belapha bebuye ngemsebenzi abanye bebuye endlela ezijiyeneyo kodwa kukhanya bayakhumbula lapho bavela khona. So kuyathokozisa ukubana amaZimbabweans ayayithanda iZimbabwe njalo bayifisela into enhle. So yikho ngibona bengani ba okubenza bahlangane ngizwe ngani nxa ngulalele injongo yangikhona ukubana ekugcineni bengahlanganisa imingqondo yabo ngamabhizinisi abalayo lama-attributes abalawo bengancedisa eZimbabwe. Mbonani kuhle kakhulu and the atmosphere nje is very inhle kakhulu bakhanya abantu bayakholisa bathakazelana ukuthi bavele ezindaweni ezijiyeneyo kuma-states ajiyeneyo and sebehlangene bangamaZimbabwe and bayakhulisana.
Yes, so ngiphosela ukugcina aba basibala
Thabile kakhulu ukuhlangana lomngane wami okuthiwa ngoGibbs Dube. Gibbs Dube, ngiyakubonga, phakamisa iflag yeZimbabwe kakhulu. Umsebenzi owenza ngiyawuthabela kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke John Francis Pambi.
Mina ibizo lami nguVekezela Chitoro, ngivele eMperengwa. Ngilapha e-USA ade sile Zim Expo. Ende kusenzakala izinto eziningi. Izolo sibone abantu ntsokuntambama. Saba labahlabeleli abavele eZimbabwe. Sesilo Jasik now. Lo Cindy Munyanyi. Abantu bathabile sibili. Uyakwazi libona umuntu ovele ekhaya sibili. Sebe sijayele ukuphonga ukukhalisa ingoma kuma-radio nokuma-TV kodwa sibe sibabona live sibili. Behlabela sibili. Kube kuhle abantu bebabukela, bebona labo, bebona ukuthi amaZimbabwenzi bayasapota lokhu abakwenzayo. And kathesi lapha sesibukele umdlalo, ibhora, amaZimbabwenzi bayadlala ingugu. So base grounding. So sibukele, siyababona bedlala sibili. So into enhle sibili kutshengisela ukuthi lapho esivela khona eZimbabwe, konke lokho kukhona kwenzakala noma singapha sikuchiye. Kushouthi abantu bathatha umkhuba owenza eZimbabwe noma bengapha bayakwenza khonokho. And kube kuhle sibili abantu behlangana besenza izinto eziningi, beshare, bebonanisana izinto zonke ukuthi kuyahlatshelwa ekhaya lalapha babe bazohlabela. Ekhaya siyadlala imidlalo, inguqu ikhona ngapha futhi ama-skills abuya lawo sibatshengisele ukuthi sure singamaZimbabweans.
Igama lami nguFeston kaJazz. Ngilapha ngokuthi sihlanganise ukuncedisa abantu basekhaya. Silakwenza ukuthengisayo lapha, konke ezakuthola kuyahamba nje ukuyesiza abantu basekhaya. Libuye lapha kukhona ama-flag awaseZimbabwe, silawo ama-t-shirt, silawo amakepesi lapha. Abantu bethu basekhaya bafuna usizo lwethu thina esingapha. So konke esikwenzayo ngikuzama ukubona ukuthi uma singazama lathi kancane kancane ukuthi sisize labo abahluphekayo ekhaya, sizabancedisa. And bakhona abathanda ezomculo, sinawo umculo lapha ukuthi uyenza nawo ukuthi la ukhumbule ekhaya. Kodwa nje ngokukhumbula kwakho ekhaya, maybe lawe ungasiza nje abantu abayi-2 abayi-3.
Alabo-ke ngabanye abadabuka eZimbabwe behlala ngapha kwele Melika abaxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7 kumbukiso walonyaka we-Zim Expo ogqitshwe ngesonto edolobheni le-Chicago. Ingoma kaLinton Kwesi Johnson isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni ngo-6:30, kodwa lilakho njalo ukulalela ezinye indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo, mthwakazi omuhle.